Uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lowo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le engagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengani leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even ku-relationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhatshana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena nguyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale loba ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi. Zizinengi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Yabe sezwile ukuthi wena usubaleka. And then kasofuna umuntu oseduzani ongakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnike lamafutha okuthi agcobe. Into leyani ingambambeleli. Amnike lamafutha ayezinyamazana zonke ompiso bani bani uhlanganise le mithi. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhatshana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulaliswa nguye. Lezihlobo ezikhatshana leziseduze zaze zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni. Wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hayi kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kuyethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibili. Hayi kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini, yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena, wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athatha into yakhe ehambe eyilahlela kachannel.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo.
Baba mkhulu, babe lobo lawusele.